Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 23 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Idale leparlamente livumelana ukwethula umthetho ozabamba ngamandla ingatsha zikahulumende ukuthi kuqatshwe abavela ezigabeni lapho okuyabe kube lo msebenzi khona.
Imibuzo yonke engiyibuzile ngiyibuza nesindebele. Yonke iziphendula ngesindebele. U-Honorable Mnangagwa uphendule ngesindebele, u-Honorable Dokora uphendule ngesindebele.
Isizalwane seZimbabwe sisungula isonto kwele South Africa.
Ukuze church ayisikho kuzalethe imali sethu. Ukuze church akulani lokuzanika umfundisi imali. Ukuze church kuzakhonza.
Silengxoxo lenduna yentaba zinduna umnumzana Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokukhuluma indima ezithiyeneyo edale leparlamente lukhanya selufike emaphethelweni nxa kuyikuthi okwenzakale edale liviki kuzaqhubekela phambili. Ngesikhathi esedluleyo amalunga nxa engakhuluma ngolimi lwesindebele abethwaliswa nzima aze agcine ekhuluma ngesilungu. Kodwa liviki lapho kuhlaziywa udaba lokuthi kumele abavela esigabeni eziyabe zilomsebenzi bawuphiwe bona hatshi abavela kwezinye izigaba kube lokukhuluma ulimi lwesigaba soneso. Amalunga avumelene ukuthi kube njalo. Sixoxe lomela isigaba seMatabeleland South edale unkosikazi Priscilla Msiya Irambe Mushonga weMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube onguye ophe ubufakazi edale ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ku-constitution yethu ku-section 18 lakho sakhuluma ngento yokuthi kumele umuntu oyabe faka i-board mayor akhangele laye ukuthi abantu abavela kwamanye ama-regions bayabe bekhona yini. Njalo akhangelisise ukuthi nxa kuyikuthi kulabantu abangena ku-board khonapho, nxa leyo varsity isendaweni esemashonaland, yebo siyakubona ukuthi abantu ngamele bavele ngikhona ngale. Kodwa nxa besemathebeleleni kunjengento yelubhani ukuthi kunje nje umuntu esimfake phezulu elubhani kaveli emathino kuthiwa ngoprofessor kuyiba. So sahle sayikhuluma leyo ndaba sathi hayi kungcono sikufake emthethweni ukwenzela ukuthi kungayenzakali indawo njalo ukuthi kuyadinga umuntu oyabe vela khonake esiyamele enye indawo eyabe ngikhona ngale ngoba yindaba esayifakayo ku-constitution.
Bekulokubambana yini kumbe kulelinye ibandla kade lingani liyathedela emuva?
Liyakwazi nje ukuthi nxa siseparlamente kaningi abantu bayabe bekhangela ukuthi nxa kuyikuthi ngabantu abavela kuzale chief kwesinye isikhathi bayabe bekhangela ukuthi uminista wabo uyabe ezaphendule esithini hatshi. Ngifuna ukuthi khona kulolu langikhona sithe sikhuluma uke wangazathi uyabuza ukuthi kanti kuyini khonokho nasemthekisa ukuthi hayi kodwa kukhona ku-constitution yena uministri Mnangagwa hatshi wahle wavuma akusaphindanga kwaba lokuhluphana.
Kulolunye njalo udaba lokukhuluma indimi edale lephalamende sizwa kuthiwa wena ngokwakho suke wathwaliswa nzima ngalo, ungasichasela nje ngamafitshane.
Ngithe ngiqalisa ngoba mina ngithe kumele sikusavumelane ukuthi sekulama languages amaningi avunyelwayo ukuthi siwakhulume elizweni lenaleli abhaliwe njalo ku-constitution. Yikho-ke kumele ngithi mina nxa kuyikuthi ngivuke emzwa lokho ngifuna ukuthi ngizikhulumele ngolimi lami oluwamama wami ngiyalukhuluma khona phala ephalamende. Kuke kuba lesikhathi lapho kade kuthiwa khona hhayi abanye kabezwa ngase ngisithi hatshi anti lathi siyabe sihlezi nxa abanye bekhuluma labo omunye umhlobo labo kabalalele nxa lathi sikhulume omunye umhlobo. Kodwa ngibe ngisithi ngiyakutshela nje ukuthi Chris kukhanya into leyi izwakele ngoba namuhla nje ngiphuma ngivele ephalamende imibuzo yonke engiyibuzileyo ngiyibuza ngesindebele yonke iziphendulwa ngesindebele. U-Honorable Mnangagwa uphendule ngesindebele, u-Honorable Dokora uphendule ngesindebele. So ngiyabona ukuthi kuthetha isikhathi kodwa sebezwisisa ukuthi angeke kwaba yinto elingayenza yona le eyokuthi lingathi mina kasikwanisi ukukhuluma isindebele kanti abantu abaye bevela esindebeleni abangama minister uyababona bekhulumisishona la nxa besiliza bayakhuluma nikho eshazi kucelile khona ukuthi anilandaba ukuthi uyagiliza kodwa njama la ukuthi ukukhulume ngoba kwesinye isikhathi abanye bayala ukusikhuluma ngoba senza ngazathi bayebenyanye ukuthi umuntu azakele ikhuluma olunye uhlobo ngiyathaba ukuthi hhatshi sokukhanya sibili sokuvamile ukuthi khona ubazwe labo abantu besishoneni bekhuluma ngesindebele.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Msiya Rambu Mshonga omela isigaba seMatopelelands South edalela eParliamente ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Isizalwane seZimbabwe esingumfundisi umprofita Midron Dube usesungule isonto eHillbrow kwele South Africa. UDube uthi ngenyanga yesibili esungulela isonto njalo sekulamakholwa amaningi aya esontweni yakhe. UDube uxoxe lo Gibbs Dube wo Studio 7 ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Ngikwe nakuthi nje ngobufitane libanja elitsha kodwa kakhula imisebenzi kaNkulunkulu yaqhubeka.
Ye kodwa bakhona phela abanye abakhuluma besithi abantu abangamaprofita ungani bayenza into ezingalunganga.
Umuntu angaba lenzondo lento kamlimo uyanelisa ukukhuluma izinto eziningi ezingekho. Engakutho ukuthi Dube okuliqiniso ye siyavuma bakhona abantu abenza izinto ezingekho ezweni likamlimi bakhona abaprofita abasebenza ngokwentando yabo and ungaye ebhukwini labaseKorinte iBhayibheli lithi lona uSathane uyanelisa ukuziguqula abe yingilosi yokukhanya ngitho labafundisi bakhe bayanelisa ukubonakala njengabafundisi bokukhanya. So okudingeka ebantwini ukuthi abantu babe nenhliziyo lomoya wokuqedisisa lokuhlola imbali. Angithi loJesu watsho njalo wathi yena hlola nini imiboya ngoba kayisibo bonke abathi inkosi inkosi abazowubona umbuso wethu.
Abantu bayithatha ngaphi imali ukuthi bagcine benika abafundisi kumbe ngithi amaprofita? Ungazani imali ayikho phela?
Ukuze ichurch ayisikho kuzaletha imali ichurch. Ukuze ichurch akulani lokuzanika umfundisi imali. Ukuze ichurch ikuzakhonza. Aluba umuntu enikele umhlatshelo wenza inkonzo njengokusezini likamlimo encwadini yabaseKorinte njengokuba kusezini likamlimo indawo zonke ukuze umsebenzi kamlimo uqhubekele phambili yikuthi kumele kube le mali.
Kodwa nxa sesikhangeleke abantu liyabasilisa yini okweqiniso sibili kumbe ngamasalamusi?
Okweqiniso Dube umuntu uyavuka, umuntu uyaphila, umuntu uyafila. Baningi abantu esibabonileyo bebuya bethwelwe namatyala bethwelwe ngemibheda bavukile bayaphila lanamuhla.
Lo ke ngumfundisi Midron Dube obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Induna yentaba zinduna unduna Felix Ndiwenu sekukhuthaze intsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ukuthi ingalingi ilahle amasiko labazali abasala ekhaya loba sekumnandi kanganani kwele South Africa. UBenedict Nhlapo uhlale phansi lenduna ngesikhathi iyethekelele kwele South Africa wasipha udaba olulandelayo.
Induna undiwenu uto kwa kusenza abadala bakhule umuntu azakhokhobe acine sebhadwa ngobulongwe yikuhlonipha amasiko lemvelaphi yomuntu. Induna ethi kuyadanisa ukubona izidumbu zentsha zisiza selekana ekhaya ngoba lokho kusitsho ukuthi bayaphela ukukhangelela ukuthi bakhokhele ikusasa yelizwe.
Mina Mdladla nxa ngihamba esigabeni sami ngithola imizi isivalwe ngamahlahla kuyandabula kakhulu.
Uthi lobanje kuphila emazweni kungesinto elula kuhle ukuthi umuntu angalahli inhlonipho ukuzithiba kanye lemvelaphi yakhe.
Yes, yakwazi kunzima ukuphila emazweni kodwa la umkheswa waphila emazweni for 28 years, so I know where you are coming from, but okwami I would say to the youngsters here, keep yourselves.
Induna yethu kudabula kakhulu ukuthi impilo yezigidi zabantu abaseZimbabwe isiyeme kwabasemazweni ngenxa yobunzima ubhekane lelizwe kwezomnotho.
Sihlele khonale kithi sibheka ngapha ukuthi hayi noma kunzima eZimbabwe endaweni yethu kuthi ingane zethu ziphetsheya zizasixhasa kwenilanga. Ingane zami lizixoxe.
Kulabo ke abakhomba ngophakathi eGoli kodwa ekhaya abazali besidla imbuya ngoluthi eziko sekubhazalela uMangwe uthi lo ngumkhuba omubi.
Remember ukuthi uvela ngapi, uchebani khona lekhaya, so that ungathoni ukukholisa nsuku zonke uvuke lebhabhalazi nsuku zonke hayibo keep focused esintwini sakithi thina siyaphakamisa abadala siyaqoqa abadala lokho kuyakunikeza izibusiso
kumahlongandlebe leziqoqodo ezichaya indiva lamazwi uthi sobohla manyosi
ungavuka namhlanje ikubhas khonapho eJoburg ikudlavazi nje and you're back to square one mbani ozakunika izichuka mbani ozakufunza ngeteaspoon uzabukhangela back khona lekini
akakhohlwa kubakhumbuza ukuthi umuntu ekele ukukhumuza ezimnandi liphuma lize lejona akhohlwe ukugcina imadlana yokuthuthukisa imfundo yakhe
ma usufikele la ungafunda kahle in 3 years time you could be anywhere in the world holding a profession ilifa lakho yikho ke my words on that is ukuthi gcina nini ubuntu khangelani abazali benu izihlobo zenu libakhangele kahle bisabona izibusiso zijuluka more and more and more
induna undiweni ikhuthaza intsha ukuthi loba kungaze kube mnandi njani emazweni ingakhohlwa kubuyela ekhaya iyesebenzisa ulwazi elutholwe emazweni kuntuduko yelizwe ngemele studio 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Mhlapo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zika Sithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalambulela uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngokuhlaziya impilo yabesifazana emaphandleni. Silo nkosazana Faith Ncube ohlala enkayi lingaphi kwenkayi manxube
sisefomthanelo school eduze lekana mission
ngomunye wabasithumele imessage sithi ufuna ukuxoxa kuhlelo ngokuphathelane labesifazana kuyini sibisibilo ngathi ongathi kulithwalisa nzima khona ngapha
lapho ukhupha kakhulu amanzi yasilamanzi inkomanzi sanathi lendlala sidlise kungabantwana sokwesikolo sokuphenduka sokuphila ngemdlawuzi kunzima okungaba lamanzi asiphalise nzima
kuyini okuhluphayo ngawo isibhorane zikhona yini
hayi izindutshwana abahamba nje befaka kwezindawo manje kukhatshana lapha esikhona
lina lapha lihlezi khona likhambuma ngonganani
10 kilometers eduze kwesikolo esomthanyelo so siyahamba i-10 kilometers kuyafika khona
nxa lixoxisana lomela isigaba senu khonapho ephalamende kumbe okhansila kumbe abanye nje lo hulumende balithembisana
babesithembisile nje babuya babezama ukusifaka ngikwazi ukuthi kwahamba njani abasasifakanga basele siyafaka esikolo khwangale manje kungani kungumango sibili lapho esikhona
lande ukukhuluma lobani
yandi ukukhuluma lo-council ayikuthi u-council wethu usibanda hayi kangani kaphilanga uyagula bapho ukuthi hayi bazazama ukuthi belungise kodwa hayi sokuze kukhathesa bakalungisi lutho
uke wakhuluma njalo ngodaba lwendlala ukuthi abantwana basadli ungachasisela nje ukuthi uhamba
njani njulani zange line awuzange sithole lutho ngithi ibhari esithumela emasimini laba bezinhlelo abanika abantu hayi lapha kithade bengakafiki siyakuzwa nje kwezindawo kuthiwa bakhetha laba abantu bekhule kakhulu yibo abanika ukudla kodwa lapha kidayi bekungakazi kulokho kuvelela uhulumende kuyabuya kodwa kubuya sokukhethwa kuthiwa kufuneka abezanpf abane yibo abafunekayo thina kuyasothiwa linalinge bephathi ibhalisani kwalutho
sike saxoxa njalo labanye abesifazana ikakhulu khona ngapho enkayi bathi bona balamaklabhu lapho abahlangana khona betshayelane izimali lina liyakwenza yini khona ngapho
lokhu sesehlulekile besikwenza i-idea yakade ingani yabuya lapha ngoba into liyana kuyabe kuthiwa lina kube yini elidinga imali lisiyatshayelana uzathi ulele ungadlanga imali yokuyidinga siyatshayela omunye uzayithatha ngaphi kunzima ngoba lokhu yabe ungancediswa nguhulumende lini izakhamuzi kuthiwa dingani imali liyetshayelana liyenikunabani so kusuka kube nzima ebantwini abaningi ngoba imali kayikho idola vela libona
abanye bebe sithi bona baphiwa umhlabathi bese besenza izivande ezemibhida ikho lapha bathola khona imali yokuthi bachayelane lina lilazo yini lezo zivande
hayi lapha zakho singakazi sikubonela phezulu le ngapha kitade bengakafiki sizama yoni iGate leyo manje sise sedlulekile ngoba yinto ephuma esikhwameni sakho lapha amanzi kasilawo singaze sizama ukuthi umbesenze uyingadi ngiyakwenza ngani ungayazigorana silamanzi
ungasichasela ngamafitshane uhlelo lona lolo lwe-iGate
bafika babayinhlani sokuthi yenzana amagruphu nga-6 linjani lichayelana imali ukuthi kusasa liyabe lichayela libolekisa imali yani yabuya sinjani isizele kulwana omunye uyabe yithethe kubuye kulwana futhi nxa selibuyise lihambe sizele futhi manje anti yakuvothi kusuka kube nzima kithi zakhamuzi ngoba sinjani asilalide siyafawula asilakudla silani yima ukuthi udinga idola lokuyanika unabani onilela ungadlanga anti yabo lapho ukuthi bona bezositela lapho abathi phambili kusho ukuthi kuzatshintsha ukuthi iye ngxa yohulumende ngalincedisa ngokunye kodwa sokuze kula mhla kasincedisa uhulumende
sesikhangela okunye okwande ukuphatha kubi abantu khona ngapho emaphandleni ngokwezikolo lapha ama-school fees lilabantwana abafundayo
silabo akhethi khona kunzima kunzima bakithi ukuthi umntwana babhadale esikolo bayaxotha uyayithatha abi imali okuyambhadalelile lungandlanga bakhona nje abalutshwana ababhadalelwa idini ukuya kukhethwa kuthiwa ezintandane bayahamba bekhetha izintandane so lina abaningayo alingeniswa kudini
ubaba ukhona yini uyalincedisa
ubaba wangikwami ukhona akasebenzi uhlezi la ekhaya mntu kamzimu uyawuthatha ngabo umsebenzi awubona
umbuzo wami wokugcina siyananzelela ukuthi kathesi iningiselilungiselela ukulima lina seliqalisile yini
hayi nhlanilo asila ngithigalana sila bakithi asiphenduli ngoba kuwomile sihlalele nje kade sakukwabila lito esingalwenza ngoba lezulwanto alikani siyagamula sigamula amagwenzi nje emasimini le hlayela sikayitholi
kodwa lingabuya izulu lamhla liza kwenzani inhlanyelo likhanyele ukuthi lizayithola ngaphi nxa lingenza amalungiselelo okuthi liyithenge
uzabona uNkulunkulu
sibongile ukuxoxa lani Mancube lingavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa abalaleli lilale ngokuthula
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Faith Ncube owesomthanyelo enkayi lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga ke Sithandekile ube lelanga elihle.
Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba njito yobe. Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba njito yobe. Amen. Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba njito yobe. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fionse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fionse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fionse bibi. Tela lesa wandi wachitira vintu fisuma sana Teto tela lesa wandi wachitira vintu fisuma sana Teto tela lesa wandi wachitira vintu fisuma
Ngengoma emnandi ingoma ka Chris Magoya ingoma ethiwa yona leza tata sigcibe uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele besilakho lamhlanje Idale lePhalamende levumelana ukwethula umthetho ozabamba ngamandla ingatsha zikahulumende siludgiba lapha uhlelo lwethu lalamhla lilani
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.